Zimbabwe.
Siyabonga Sandra Elo Chris le chananjani yamakhaya ikutibana emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mungela emoyeni ngenjabulo muntu ngameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
ngisukuthi ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBritain bungani buyela sobungani buyakhula futhi yaphambili ngemva kokulwisana ekade sokubambe iminyaka edlula elithumi.
Iqula labo somabhizimusi bakweleBritain eliselizweni lihlangana lezi phathamandla zikahulumende libuzisisa ngamathuba ezamabhizimusi akhona njalo lifuna ukuzwa ukuthi ngubani ozathatha isikhundla sikamongameli Mugabe nxa sesukile embusweni.
Sesileminyaka phose engu-35 kodwa-ke asikabi lawo esingathi yimsakazo yezigaba, yikho sikhuthaza uhulumeni ukuthi nxa engashesha aphe uzulu imsakazo yezigaba iminyaka ungapheli njengoba wathembisa iminyaka emibili edlulileyo ukuthi lokhu kuzoyenzeka.
Uhulumende ukhuthazwa ukuthi avule amagagasi aphe abafuna ukusakaza bavule imisakazo yama-community radio stations. Kuwaza Friday lamhlanje intathelisindaba yethu uJoseph Njanji uxoxa lomculi uThomza yena osanda kwethula idlalade lakhe lakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Iqula labo somabhizimusi bakweleBritain elifike elizweni kuliviki namhla lihlangane leziphathamandla zikahulumende libuzisisa ngamathuba ezamabhizimusi akhona njalo lifuna ukuchasiselwa kuhle ngomthetho we-indigenization. Umphathintambo wendaba zezabelo umnumzana Ignatius Chombo uveze ngemva komhlangano wakhe lequla leli ukuthi bakhulumisane kubi ngemva kokuba amalunga aleli qula ebuze ukuthi umongameli Mugabe uzasuka nini embusweni kanye lokuthi ngubani ozathatha isikhundla sakhe. UChombo uthi osomabhizimusi laba kabalalungelo lokukhuluma ngendaba zombusazwe eZimbabwe. Iqula leli livele eSouth Africa lapho eliqhube khona omunye umhlangano leziphathamandla zakulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Umbono yami mina khonokho ukuthi bakwanisile ukuphuma kweleBritain bayafika kweleZimbabwe bezama ukuthi babone ukuthi amabhizinisi angasetshenzwa njani, kutshengisa ukuthi ubudlelwano phakathi kweleZimbabwe leBritain bungani buyela sobungani buyakhula busiyaphambili ngemva kokulwisana ekade sokubambe iminyaka edlula elithumi. Kwande ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi osomabhizimusi baze basukume bavakatshele elinye ilizwe nxa kuyikuthi bebengakabona ukuthi sebefuna ukuthi benze amabhizinisi athize kulelo lizwe. Ngakho-ke ngibona mina kutshengisela ukuthi ilizwe leBritain selikhangelela ukuthi liqalise ukudlelana leZimbabwe. Ngibona ukuthi uhambo lwabo lwamanje lanxa kuyikuthi lungeke luphumelele kumbe lube lempumela ekhanyayo esegcekeni kuleli ithuba, ngibona ngani sisiyaphambili sizabona ukuthi ukuvakatshana nalokhu kuzala lokhu kusanda njalo kuncedisa ukuthi kube nokuvulwa kwamabhizinisi amatsha. Udubo nje engilubonayo lolo lokuthi ngendlela yokuthi bakwenze lokhu manje kulokhu kuselo ukukhulumisana lokulwisana okukhona kuzano kutshengisa ukuthi abeBritain bazimisele kakhulu sokusalela izano ukuthi izama ukuthi banike ukuthula emicabangweni yabo.
osomabhizimusi bakwelebhilithane laba sizwa kuthiwa bebefuna ukuba kwazi kuziphatha amandla zikahulumende ukuthi elakusasa lezombusazwe limi njani, ikakhulu kudaba lokuthi ngubani ozathatha intambo zombuso nxa uMgabe sesukile esikhundleni. Lokuthi mhlawumbe vele ukhangelelwe ukusuka nini, ulubona njani lolu daba?
Ngibona ngani umbuzo lo wabuzileyo umbuzo ozima kakhulu, ngoba phela kawandanga ukuthi uphenduleke kalula, njalo kube segcekela ukuthi yini okuzokwenziwa. Ngimala nje khonokho ukuthi kathi vele bona bengafanelanga bawubuze lo mbuzo ngesikhathi esifana nalesi. Bekufanele bamelele ukuthi babone kuqhutshekelwa kusiya phambili. Ngibona ngani mina ikungezwa nje abakwenzileyo ukuthi babuze umbuzo ofana nalo.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi yecubungula ezombusazwe, sixoxe laye ekwelebhilithane. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga leWorld Radio Day. Iningi likhuthaza uhulumende ukuthi akhulule amagagasi ngokugcweleyo ukuze uzulu athole yonke imbiko afanele ukubana ayithole ngempilo. Kubika intatheli zindaba yethu uNothando Sibanda.
Lanxa nje uhulumende nyakenye waphatha idale lalabo abadinga ukunikwa imvumo yokusakaza okulenzuzo ama-commercial radio stations ezigabeni ezitshiyeneyo, uZulu lokhu emelele impumela. Imisakazo kaZulu ama-community radio stations wona kuvele akukakhulunywa ngawo ukuthi azanxuswa nini ukuthi azodinga imvumo yokusakaza, lanxa u-section 61.3 wesisekelo esitsha sombuso esithi kulelungelo lokusungula imisakazo kungela kwenqatshelwa. Ukunazwa kwelanga leWorld Radio Day lonyaka kuza amazwe omhlaba ekhangelelwe ukuguqula indlela imisakazo esebenza ngayo isuka kundlela yakudala e-analog kuyiwa kwenja e-digital, okumele kwenziwe kungakafiki untulukazi walonyaka emhlabeni wonke ejikelele. Inhlanganiso ekhangela ukuqhutshwa kokuhanjiswa kwembiko, ukusakaza kanye lokusebenza kwamaphephandaba, iMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, ithi leli langa kumele lifuqe uhulumende ukuze athathe amanyathelo okubeka ama-community radio stations ayiwo alakho ukuhambisa imbiko lula lokunceda uZulu ukuthi akhulumisane lula edinga indlela eziqeda udubo kwezemfundo, ezempilakahle kanye lokuthuthukisa indawo ikakhulu kuzigaba ezikhatshana lamadolobho. Umnumzana Nhlanhla Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso le, uthi sesiside isikhathi uhulumende ethembisa ukuthi uzalungisa udaba lokuletha imisakazo kaZulu, kodwa lokhu uZulu emelele.
Iradio itholakala endaweni eziningi, uzathola ukuthi amaphephandaba kumele ube kwazi ukubala. Yikho ke lolu suku lwafakwa eceleni. Silezikhalazo njengemisa Zimbabwe, sesileminyaka phose engu-35. Kodwa ke asikabi lawo ama esingathi imsakazo yezigaba. Yikho sikhuthaza uhulumeni ukuthi nxa engashesha aphe uZulu imsakazo yezigaba iminyaka ungapheli, njengoba wathembisa iminyaka emibili edlulileyo ukuthi lokho kuzoyenzeka, singajabula kakhulu.
Ungwenya uqhubeke esithi njengenhlanganiso bakhuthaza njalo ukuthi uhulumeni achasisele uZulu ukuthi uhlobo lolulutha lokusakaza i-digitization luchoni kuZulu. Uthi olunye udaba ngolokulawulwa kwezokusakazwa okuphethwe zingatsha ezithiyeneyo kulokuthi kuphathwe lugatsha olulodwa oluzenza imithetho ephatha zonke indlela zokusakaza okugoqela lamafoni asesebenza ukubamba imisakazo.
Into ze-technology sezenze ukuthi iradio nangwayo akusadingeki ukuthi ube lesigxingi seradio. Iradio sulakho ukuyithola usebenzisa i-phone. Konke lokho sokumele kubuye kwenziwe ngihlangothi olunye. Uzathola ukuthi eZimbabwe okweselfoni kukhangelwa ngenye inhlanganiso kahulumende, okokusakaza kukhangelwe ngenye inhlanganiso kahulumende. Thina njengabemisa Zimbabwe sikhuthaza ukuthi konke lokhu ukuregulatwa kweselfoni, ukuregulatwa kweradio, akubuye kwenziwe inhlanganiso yinye njengoba sokufanana konke.
Text. Umsakazi uNkosikazi Busibhebhe uthi kuqhakathekile ukuthi kunanzwa leli langa kukhangelisiswe indikimba yalonyaka eqhakathekisa abatsha ngoba isizwe sithuthuka nxa amazwi abantu bonke ezwakala kungakhathalekile ukuthi bancane kumbe sebegugile ngoba okwakhathesi imisakazo yethu iphathwe ngabesilisa asebekhulile kuphela.
Nambona ngani i-community media yiyo yikho okusilelayo elizweni lethu ngoba nxa sikhangela kathesi imisakazo esilayo kumamaphephandaba esilawo agijimisa ukwenza imali ngoba ngamaphephandaba abo somabhizinisi badinga ukuthi bathole imali baholise izisebenzi kukanti i-community media iyabe ikhangele ukuthuthukisa izigaba ukuthi uZulu afunde abekwazi ukuthi isigaba leso silani lokuthi singaphathisa njani uZulu ukuba sithuthuke.
Kulezimiso eziningi elizweni ezikhangela indlela okumele kuphathwe ngayo ukusakaza kodwa kusadingeka indlela zokuthi ilandelwe ngokugcweleyo imithetho le ukuze kuthuthukiswe indlela imisakazo ephiwa ngayo imvumo. Okwakhathesi ilizwe lilemisakazo emine ephethwe nguhulumende bese kusiba lemibili esakaza okwenzuzo elizweni lonke ejikelele. I-World Radio Day inanzwa minyaka yonke mhlaka 13 Nhlolanja. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Abatsha abangamalunga amabandla aphikisayo bathi kabasoze bephatheke kulanga lokuthakazelela ukuzalwa kukamongameli Robert Mugabe edolobheni leVictoria Falls ngeviki ezayo. Umgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kubandla lezanupf esigabeni seMathebelele North omnumzana Thamuka Nyoni utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe linxusa abatsha abavela ingqe kuliphi ibandla kumbe inhlanganiso ukuthi behlanze idolobho leVictoria Falls mhlaka 21 kuyona le inyanga njengendlela yokunanza leli langa. Umnumzana Decent Bajila isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube kugatsha lwabasakhulayo uchasisele iStudio 7 izizathu zokungaphatheki kwebandla lakhe kulumkhosi.
Ilanga okufuze imuli yakwaMgabe ibe lomunye wabo kungela abanye abantu abangenelayo ngokunjalo njengoba singayisibo bemuli yakwaMgabe asila ndlela esingaphatheka ngayo kuleli langa. Idolobho laseVictoria Falls kuvele kufanele lihlale lihlanzekile imihla yonke, akudingi ukuthi kuze kube le birthday yomuntu ukuthi lize likline. Labo abalizwelayo ukuthi idolobho lelika lisahlanzekanga kumele lihlanze kufuze bakwenze lokhu kungenani ukuthi i-birthday kabani kube yinto nje abayenzayo ngoba benakekela idolobho eliyindlela ekuletha imali elizweni kangako. Okwesibili lokho kokuthi kule mbali lezenzo esizenziwe ngubaba uMgabe ezizo ezingani ziyakhanga abantu abatsha ukuthi basondele kuye. Akusela ngitsho lento eyodwa esisele kathesi kulokho esingathi yilegasi kababa uMgabe engakhuthaza abantu ukuthi bathi thina sifisa ukuba njengaye. Nxa kuyukuthi kulabantu abatsha abakhona elizweni abathi namhlanje nxa bekhangela ubaba uMgabe ngendlela aphathe kubi ngayilizwe ngendlela ahlukumeze ngayo abantu ngendlela aseswele lokude ngenzani umkhonomi ufiwa kangaka ehlele esihlalweni kungelanto ayenzayo veni amadlozi kukhanya asiphambukele njengelizwe.
Ukuya kuthiwe usebenzisa imali eningi kodwa lona ibandla lezanu PF lithi hayi imali le iyavela kubosomabhizimusi labo bonke nje ababathandayo.
Kungamanga luhlaza joko ukuthi kule mali evela kubosomabhizinisi ukuthi isekele lolu hlelo. Iyabe iyimali evela kubosomabhizinisi abanjani ezahlawula amapholisa wonke wona lawana angamakhulu esasiwabone esiya kubhedeka Mgabe ihlawulele amasotsha lezimota zayo fueli lenye imali yokugcina kuthi izimota zingafanga lokho okuthiwa i-repair. Kuyabe kuyimali evela ngaphi yonke leyo kulamasosha kulamapholisa kulama-CIO. Siyakwazi ukuthi lezinye ingatsha zikahulumende lazo futhi ziyafuqelwa ukuthi ziye khonapho. Izikolo kuzasetshenziswa amatafula lezitulo zezikolo khonapho ngosomabhizinisi baphi abake bayezibhadala zeni lezi zikolo. Ungakhangelisisa la makhansili ayiwo lapho kuzakwenzala khona i-birthday leyo kukhona indle kwaba lazo.
Umnumzana Decent Bajila isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube kugatsha lwabasakhulayo obexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Go Live Talk lamhlanje sikhangela imsebenzi enziwa imisakazo lapho kunanzwa ilanga le World Radio Day emhlabeni jikelele. Thumelani i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane njalo siqale kwele Nigeria. Kulabantu abayisikhombisa ababikwa bebulewe ngabahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Nigeria abe Boko Haram. Ababuleweyo laba bagoqela induna yesigaba esingcelalanele lizwe le Chad. Siphethe ngase India. Kufe abantu abane kwalimala abangamachumi ayisithupha engozini kaloliwe enzakale lamhlanje ekuseni kwele India. Lingozi yenzakale ngemva kokuba amatolokisi amane estimela ephume enjanjini duzane ledolobho le Anekal. Inkinga zo kwabela uzulu umhlabathi esigabeni seMathebeleland South sezivele egcekeni kulandela ukuxotshwa kwabezokholo eplazini lemuli yakoCunningham ebeliphathisa izakhamizi esigabeni lesingenhlelo ezijiyeneyo. Lamhla inhlanganiso ezijiyeneyo lezi zibe lo mhlangano lentatheli zindaba zisazisa uzulu ngokwenza kalayo kulesi sigaba. Obekhokhela lo mhlangano ngumfundisi Angliston Spanda oxoxelo Chris Gande we Studio 7 ukuze sizwe okwedulwe emhlanganweni lo.
Thina njengezakhamizi zematopo bengimele inhlanganiso ezisebenzela amatopo la lathi esizalwa khona apha esigabeni. So kade sikhuluma ngohlupho oluhambelana olusaba khona ebantwini uma leli plazi lingaphiwa umnumzana uMashingayile.
Yes, ke sizwa ukubana lolu daba luqutshelwe phambili lwaze lafika kumsekeli kamongameli umnumzana Mphoko. Ungasitshela ukuthi yena ukuluphatha njani lolu daba?
Kulohlupho oluncane sikulanzeleleyo abafundisi bahambile bafika kumnumzana kubaba uMphoko futhi uthe kulomhlangano nabafundisi ngensonto eLife City Hall. Lo namhlanje i-approach leyade siyenze ibingeyamahlangano ezizimele yama-civil society. Sincedisa umsebenzi owenziwa zinduna ubaba uMasuku lobaba uNdiweni uChief unyanga zonke lobaba uMathema. Sekusukunanzelelayo ukuthi nxa singaze silokhuze sibabone laba bantu amandla kungazane kawakho kubo kangako ngoba udaba lolu lezi izinto esinganazihambi kahle ngoba umnumzana uMashingayize ukhanya wavele waphiwa wasayinelwa amaphepha akhe nguminister of state ubaba uAbednego Ncube ngesikhathi khwaphana sokuyiwa kucongress. So thina sibona kazani ubaba uMphoko akula angasinceda ngakho kangako. Esibona ngani istatement sethu sikondilise kanye kumongameli welizuba upresident uMgabe nguye sifuna ukuthi sibona ngani nguye yedwa kuphela ongachazulula lolu hlupho. Okwesibili sibona ngani ezinye zenkinga zingachazululwa yiphalamende uma ingancedisa ukuthi kukhandwe imithetho eminye engayelokho ingekho oyezayenza i-constitution entsha isebenze. Okunye futhi okunye sikuqondisele kuminister weland ukuthi kakhiphe amakomiti akhe la amadala akhona ngoba yikho okulokuganga khona okuningi. Kuzathola ukuthi ngalesilo kwabo kuthiwa nguClever Dube ongomunye wamahoveti abahambe bahansari plazi eplazini lakhona akalimi lutho uyarentisa inkomo zabantu ebhadalisa abantu $2 inkomo eyodwa ngenyanga nguye ohamba lo Mashingayize lo MP ukhanye.
Umfundisi Angliston Spanda isakhamuzi sesigaba seMathebeleland South ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Kunjalo nje izakhamizi zeMatobo, Gwanda, Bedbridge, Lensiza zithi amabele asesitsha emasimini ngenxa yokuswelakala kwezulu. izakamizi ezikhulumele Studio 7 zithi sokulenyanga yonke izulu lingani esigabeni zazo la kwezinye esabelweni seMathebeleland South osokwenze amabele abuna zithi lanxa izulu lingaze line kunsukwana ezizayo kazibona ukuthi amabele engatshakaza kumbe abhaceke ngoba esetshe kakhulu. Zithi okwethusayo ikuthi lokudla kuvele sokusilela njengoba zathola amasaka amalutshwana kusivuno sanyakenye. Ingcwethi ezibona ngenswelo zikaZulu zithi kukhangelelwe ukuthi leZimbabwe liqalise ukuthenga amabele okunika uZulu emazweni achiyeneyo ngoba kukhanya kuzahlupha lonyaka ukuthola amabele emasimini. Asizweni umnumzana Everson Ndlovu ingcwethi ekhangelane lenswelo zikaZulu exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Bengisematopi izulu la. Hayi isilimo sesilimala. Sikhona isilimo ebese sivuthwa esifuna izulu sibili eline. Abakhansi ukuthelela bangathelela but bangakwamisiyo bengicabanga ukuthi bangathatha ukhula lona abaluhlakulayo la. Bangathatha ukhula lona ngobuningi balo bazama ukulifaka lapho kulamabele avo ukuthi i-moisture encane ukumanzi okuncane kulowo okuseleyo bube khona for some 2 or 3 weeks. Sezi badobhe nje khonokho okusela abantwana.
Kodwa nxa sukhangele babandlovu bona zani bazadobha nje njengoba selitshise kangaka?
Hayi akula nto enhle sibili. Ikhani ngani izaba yindlala. Infact nxa izulu ngakela ukuna izikulelele next week hayi sizadinga ukuthi sithole ukudla kwezinye indawo.
Ye, so-ke ngaphandle kokuthi abantu bathatha ukhula lolu belufake khonaphana ukwenza ukuthi babambe amanzi akhona okunye abangakwenza kuyini?
Yeyi kulutsha abangakwenza gifti ukuthi vele abantu bakithi azange sicabange kusasele ukuthi singa-investa ekubeni la manzi ethu kwenzela ukuthi lobu izulu likhona kumbe lingekho sikwazi ukuthi singakuthela khonokho okuncane ukuthi sidle labantwana. Kanti benanzela futhi ukuthi kule ndawo ezinye zisematopi ezintabeni lapha ezile esithi ngama-wetlands esithi ngama-carpools kumbe esithi abantu bakhona ngale bathi yimuda uyasiqoti kula manzi sibili aphumayo entabeni but asikhoni ukuthi siwasebenzise mhlawumbe ngoba because asicabangi ukuthi singawathatha njani nxa igeliza khona phana siwadayivethe siwafake ensimini. Nxa singadinga indlela ezishibhileyo zokuwathatha amanzi lawana siwadayivethe angene emasimini ethu hayi ngiza ke sileli izulu abantu bangathola sibili futhi khonapho engikhuluma ngakho abantu bangalima umnyaka wonke bengazange balelela izulu.
Ye abasezikwakhweni-ke laba abasezikwakhweni-ke kumele be
isikwakhweni yiko sithi sokuletha ukuthi sikhulume ngokathekisi ngoba sivele azange sithi invest in trying to establish water sources amanzi.
Umnumzana Everson Ndlovu ingcwethi ekhangelane lenswelo zikaZulu ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ithi woza woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi ubokile, woza woza Friday.
So kuyilesiya sikhathi ebesimelelwe ngabaningi isikhathi sokukhulula amabhatshi abantu badlalise inyawo. Ngikhuluma ngehlandla le-Woza Friday lapho intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji axoxa lo mculi uThomza yena usanda kwethula idlalate lakhe lakuqala elesihloko esithi The Guru.
Uthomza uqale ezomculo ngesikhathi sesikolo eMpophoma High School lapho abe yingxenye yeMpophoma Drama Group. Ekuphumeni kwakhe esikolo ke wasebenza lamaqembu achiyeneyo agoqela iLocution Flavor, iGoboys Achuzi, amaStreet Niggers kanye labanye abachiyeneyo. Ngemva kweminyaka eyisikhombisa esenza ezomculo seze wenelisa ukukhipha idlaladelakhe lakuqala elibizwa ngokuthi The Guru.
Yeah, ukuthi the guru inspire ukuthi njoba lami bengumuntu nje othanda ukubhala kakhulu njalo ongaphelelwayo. So ngingazenzithi the guru ngoba uthi ukuthi gifted unlimited rhymes universal.
UThomza uzelwe mhlaka 23 February ngomnyaka ka-1982 khona apha edolobheni lakobulawayo, njalo eminyakeni edlileyo besehlala elizweni le-South Africa lapho athi ubelanda amathuba atholakala kulelo lizwe kwezomculo. Loba kunjalo ingoma eziningi ezitholakala kudlala delakhe zicindezelwe ema-studios atholakala kobulawayo lapho abesebenzisana labantu abafana lomjokes, uBlacks kanye lomzo 7.
Kure kat fambe chose no mokzo kera shure. Step by step tiri tu sandi siye. Diwe wega wandino disa. Moyo wangu ne wako jaka batana. Tichidana na jino faza say. Buya tiba pozere rudo ruzere. Tichidana na shao no you wanna say. Ndaka perera kwa uri that's why chikwimbira. Jese jwa unoda promise chakwitira. Kwa uri mano munu ndoshi nini pisa. Waka wanda waka track udakundi chikisa. Forever me and you to the end. Se ma ninja ne reggae. Naye naye zvakareva jewa. Sama pfumo tingori tujete. Vari kuchata ngava stepere. Vakaterera ngava wombere. Vema awadi vativigire. Avo vema jealous daramba kwete.
Lidlalatelele lithi liguru lengoma eziyisithupha njalo lezinye ezigoqela ezicule ngendlela ezitshiyeneyo njengoba kukhona ezomculo wekwaito, ezomculo werap, ezomculo wehouse kanye lezomculo we-afropop. Indima esetshenziswe ukucula ingoma ezitshiyeneyo ezitholakala kuleli dlalade likabuThomza ngezigoqela isindebele, isingisi, isishona kanye lesisuthu.
Mina ama-challenges engakhuluma ngawo kakhulu like engiwabonileyo sisuke sikhohlwe thina ukuthi lapho esivela khona kungakhohlethi igenre sihamba ngayo. So yikho kusibulileyo kakhulu ku-music industry. Sabe sithanda ukutshintshatshintsha lo mbili.
Abanye abaculi abasebenzela uThomza ukucindezela idlalade leli elithiwa the guru ngabathi uBells, uKing Pills, uSkyva, uHwaiza kanye loMD. Nangu ephuma enkundleni ngengoma ethi Was a Friday. Mele Studio 7 ngobulawayo imujo zafunja nje.
What's up Friday?
Friday ngothe guru ehlabelakhe
kamnandi lapho ehlabela umdumo we house. Ayike isikhathi kasi savuma isihlobo zami ukubana siqhubeke sisonke. Lingakhohlwa kusasa lelanga le Valentine's Day. Litshengise izithandani isithandwa zenu kanye labazali uthando lelanga lothando. Happy Valentine's Zulukandaba. Kwane lokwa namhlanje. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilanga.